Endabeni zethu lamhlanje kuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla lesano PF ngesikhathi uMongameli Robert Mugabe lomkakhe uNkosikazi Grace Mugabe besithi kumele kujeziswe uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Amabandla aphikisayo athi ukuxabana kubandla lesano PF ngaveza okwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe weGugra Hundi. Ukhanya ngani lokhe engenzi kahle amabandla aphikisa elibusayo azancintisa ngokhetho oluzayo. Inhlanganiso yamadokotela eMelika isebenza lezinye eZimbabwe ukuthunga indlebe zalabo abalezingabujwangwa ngemfanelo. Siyalethelela ezemidlalo lokunye okufanayo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni kwenzakalani kubandla lesano PF kuzawaphetha ngani ukuxokozela kubandla leli. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokwenzakala kubandla lesano PF ngesikhathi uMongameli Robert Mugabe lomkakhe uNkosikazi Grace Mugabe besithi umsekeli kaMongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa kaxoshwe umsebenzi. Thumelani umlayezeloni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingaqhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.